Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kuvunyelwe khona ukuthi khona abasebenza kwezamabutho labo labezempila kahle iDiversity Health Divers qala ukuphuma imali bephiwa ngu April 2017 kulandele amatitshala azayiphiwa ngo June 2017.
Uhulumende namhla uvumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabonasi iyanyakenye.
Labo esihlangane labo ke balokuzimisela sibili ngoba ungakhangela lo uNkulunkulu uthandile ngoba ke izulu linile line kahle ke lonyaka izulu. Bayatsho ke abantu ukuthi hayi bakithi sesidiniwe ukufundisa abantwana bephume ezikolo bayehlala abazi bathatha abafazi sibalokolela abafazi siphinde sibagcine.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai ugqiba uhlelo lwakhe lokukhulumisana lozulu esizwa imbono yakhe ezabelweni zonke zelizwe ngomhlangano awenze lamhlanje eChinoyi.
Umongameli Robert Mugabe obengekho elizweni ekwele Singapore uphendukile emadabuka kusa izolo kodwa kwathi litshona walubhekisa kwele Ghana. Uyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Uhulumende usevumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabonasi yanyakenye. Kodwa izisebenzi zithi osokusele ikubona ukuba uzazigcwalisa naye isithembiso lezi uhulumende ngemva komhlangano walamuhla lapho kube khona lalesi sivumelwano. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Leli nyathelo lithethwe ngemva kwesinqumo ebesithethwe izisebenzi zikahulumende ukungasebenzi kusukela lamhlanje. Zikhala ngokuthi uhulumende udonsa inyawo edabeni lwamabonus. Emhlanganweni leziphathamandla zikahulumende okubalisa umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumila lo sibakhulu webhanga elikhulu lelizwe uDr. John Mangujika, izisebenzi zithenjiswe ukuthola amabonus la kusukela ngenyanga amabasa kuqalwa ngogatsha lwabezomvikela. Lokhu akuzange kuphathe kuhle inkokheli yenhlanganiso ezimele inhlangothi ezehlukeneyo zezisebenzi ethi kumele kugcine ngabezomvikela ukuthola leyo mali. Obona ngenhlelo enhlanganisweni emele ababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mkhono, uthi bekumele ngabe uhulumende kade walithatha leli nyathelo kulokuphitsheka ngoba umumo usumi manzonzo.
Kodwa sithi hatshi bekungasiyo nto bekumele ilwele kangaka kuze kuye kuma-strike kuze kwenziwe ama-sit-in. Bekumele nje uhulumende ebhadale imali lezi ngomnyaka ophelileyo. Ngakho njengayo inhlanganiso thina sesikhangelele izinto eziphambili ezinjengokuthi ama-rural allowance amatitshala emakhaya, sikhangelele ukuthi amatitshala emakhaya ebetholiswa imiholo ezayenza ukuthi behlale befundisa khona ngani.
Umkhono ethi abangenela umhlangano bevumelene ukuba phezu kwebhonasi abayifunayo lamastanda bezowafuna kungelani lokuba bayayitholiswa leyo bhonasi na.
Bavumelane njalo ukuthi ama-stands lawo azahlala ekhona kakhulu kukhangela ukuthi uhulumende akaholisi abantu imali engayenza ukuthi bebe bephila kahle. Ngakho ama-stands yindlela yokuthi ebe egcwalisisa ezinye izinto lapho ehlulekela khona ukubhadala abasebenzi bakhe. Lapho kuvunyelwe khona ukuthi khona abasebenza kwezamabutho labo labezempila kahle iDiversity Health Divers qala ukuphuma imali bephiwa ngu April 2017 kulandele amatitshala azayiphiwa ngo June 2017 njalo ugcine ngabanye nje abasebenza uhulumende ngo-August 2017.
Abenhlanganiso ezimela inhlangothi ezehlukeneyo zezisebenzi zikahulumende ziveze njalo ukuba ngabe baqala ukuyithola kuyonale inyanga kaMbimbitho imali yabo yama bonus kuthi abazagcina ukuyithola bayithole ngenyanga kaNkwenkwenzi kuonalo umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ugqibe uhlelo lwakhe lokukhulumisana loZulu ezabelweni zonke zelizwe ngomhlangano awenze labasekeli bebandla lakhe eChinoyi. I-MDCT ithi imihlangano le ibijonge ukuzwa kuZulu ukuthi uthini ngodaba lokubambana kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngolwesine umnumzana Tsvangirai uzakwazisa amalunga e-National Executive yebandla lakhe ukuthi abasekeli bebandla bathini ngomanyano lolo kunye okuchiyeneyo. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe saqala ngokumbuza ukuthi bathini abalandeli bebandla ngalumanyano.
Abasekeli bethu basobala bamgcike bayasho ke ukuthi hayi thina ke sizimisele ukusebenza nabanye abantu kodwa ke uhambe sesiluhambile lude sihamba sisodwa ke kufanele ukuthi laba bafuna ukuthi sisebenzelane ndawonye bakukhangele bakunanzelele ukuthi hayi thina lapho esisuke khona ke sisuke ehambeni olude. Ungakhangela ke kuma political parties akhona lawo athi lawo angakhulunywa ngabantu ke iMDC ke ekhokhelwa nguTsvangirai isile minyaka engu17 phakathi kwemaqembu angani ayakhipha amakhanda anjengaleli esesilibona labo sebesiba lohlutshanyana oluthile ngabantu abaqale ngomnyaka nje lo odlulileyo. Abanye esingakhuluma ngabo yilabo nje abavele babhazuka ke ebandleni le-MDC. So ngalezo sizathu ke kuvele kusobala ukuthi ke thina ke ngabantu akade bevele besendimeni ekhona. Nxa kule ndima ehlakulwayo awufiki ucande insimu entsha ufike ulime lapho kuvele kulima kulinywa khona ngabanye. Nxa uzencedisa ukuhlawula awufika uqalisa ukugamula izihlahla utomba kodwa ke ufika uhlakule lapho kuvele sokulinywe khona abanye. So njengoba sikade sesilimile ke abantu bakubeke sobala ukuthi hayi thina bese silimile bakuthi nxa ukuthi zebambisana elimeni leli ilima lilifice livele lingumuzi wabanikazi asisebenzeni sonke lathi ke kusasa sifika likhumbula ukuthi sisebenze sonke ukuthi sifeze umsebenzi.
Kudaba lokhetho lo nyaka ozayo bathini bathi bazimisele yini njalo abala kwesabana
labo esihlangane labo ke balokuzimisela sibili ngoba ungakhangela lo uNkulunkulu usithandile ngoba ke izulu linile line kahle ke lonyaka izulu. Bayatsho ke abantu ukuthi hayi bakithi sesidiniwe ukufundisa abantwana bephume ezikolo bayehlala abaze bathatha abafazi sibalobole abafazi siphinde sibagcine size sigcine labazukulu. Bayatsho njalo ukuthi sesidiniwe ukuthi sigcine abantwana bengasebenzi njalo thina sathi sikhula sasisebenza ngaphansi kombuso wabalungu sasicabanga ukuthi kuzaba ngcono nxa sokungumbuso wethu abantu abamnyama kodwa sokusehlula ke ukuthi thina abantu abamnyama bakhona sesizithukile ngokuthi labo esasibalwisa ke ngesikhathi samakhiwa abantu abangabantu abadala ababona umbuso wamakhiwa lombuso wakadesi bayakuvuma ke ukuthi hachibo kuthi ukuthi lo umbuso wakadesi sasisilwa sasingazi ke ukuthi sithethwe ngoguluva abangaziyo ukuthi ezombusazwe zibanjwa ngayiphi indlela ezomkhonomi zibanjwa ngayiphi indlela.
Umnumzana Bednico Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Umongameli Robert Mugabe obengekho elizweni eseSingapore lapho kuthiwa obehlolwa ngabodokotela uphendukile emadabuka kusa izolo kwathi litshona. Ubesesukile njalo elubhekise kwele Ghana kuyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe. Abanye sebethandabuza ukuthi kungani uMongameli Mugabe engasahlali phansi alungisise indumo ezihlasele ilizwe. Kuzokuba njalo le mibuzo ethi imali ayisebenzisa ukuphapha umhlaba wonke kungani ingasetshenziswa ukuphathisa abadilizelwe izindlu lizulu kumbe abaswelayo. ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi uMongameli Mgabe ulelungelo lokuya emazweni la ngoba uyabe esemsebenzini.
Nanku phela usebuya esedlulisa impilo yangkhona ngokuthi bayefika esedlulele esemsebenzini sekhala futhi abantu lokuze kukhumbuze inganekwane ubaba lo mkakhe bedongi. Abantu basebona ungabalwana egali idongi lomkakhe, abantu bathi ulolunya uswele kagali idongi babini ubalwana wehla-ke esidolokhu bathi zincuba zihambele ngenyawo zakhe unkosikazi egali idongi. Abanye abantu bathi akhentona endawo yesithutha ungahamba shwa lokuthi abe ugadi idongi ligadi lonke yatedongi labo lona singasokazinzi ngapha uthe igade bonke bathi lolunya kade sesithutha khonoku lako kuyangena apha kumongameli wethu okanye abantu bafunani nango phela sebuyile watshenaayi ebekureviw njengokwanje sonke sinje lapho yakwazi ukuhamba kureviw kodwa kungatshi khona elukufa sedlulele wayemsebenzini sebeqala pho bafunani.
Bakhona njalo abathi bona nxa engekho umsebenzi uyama, ama-meetings ayepolitbureau la ekhabhinethi kawayenzwa. Uthini wena lo?
Ngakaze aphuke owesikhathi eside ukuthi bona ama-meetings asayenzakali. Kukanti-ke futhi nakho phela-ke njengoyena enguye uchairman wekhabhinethi kumele ama-meetings ayenzakali ekhona. Ngiyakwazi lona ivinto edlileyo usuke lapha ngemva kokuthi imeeting ekhabhinethiodana esiqedile sochange nomsebenzi wakhe wasehamba waphendula sephendule yalezi namla ngikhuluma njani uyenje lapha eduze eGhana for i-state function eGhana ekuzibusa kweGhana ekhona phelabuya umsebenzi aqhubeka phambili. So angiboni lona singakhala sithi umsebenzi uyama or imisebenzi eqhubeka ngihlela ngikhona i-ofisi kamongameli ayitsho lona into zonke sezisima ngoba wena ukho njengalokwana phela abaabajala ukuthi kuyona inkamba sivale ngoba umjoli kakho hhayi i-ofisi yakhe ile-system utona i-office of the president cabinet ile-system yoba noma ekhona kubengekho into zonke zinohlelo zihlelekile ziyazihambela zesikhijini.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF bexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngomnyaka ophelile uMongameli Mgabe uvakatshele amazwe angamachumi amabili lantathu 23 okwabiza imali eyizigidi lezigidi zamadola. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga othi abaseduze kukamongameli Mgabe yibo abafuna ukuthi avakatshe bechaphaza imali.
Into le eyenzakalayo I think sokufanele abantu baqashe ukukhangela ngelinye ilihlo. Umgabe mayehamba esiya kuwo wonke la amazwe ahamba lawo uhamba eliqula labantu elikhulu abantu laba abaningi. Abantu laba yibo ababhenefithayo ngangingakubeka ngesilungu kuhambo zonke lezi mgaba azenzayo. Angiboni ukuthi uhamba nje ngoba kuyikuthi la uyafuna ukuhamba. Vele mina into enhlala ngiyitsho ebantwini ukuthi ngendlela aseluphele ngayo le simo asekiso eqinisweni kasabusi lizwe eqinisweni vele kasaboni okuningi okwenzakalayo. Kodwa abantu abaseceleni kwakhe abafisa ukuthi baqhubeke besidla bebenefitha besenza imali yibo abantu ababangela ukuthi umgabe abelokhu ebhoda esenza konke lokhu. Ubhoda nje kabhodi yena kubhoda bona ngoba babe behamba laye bemsebenzisa ukuthi upresident ufuna ukuya endabeni enje basebenzisa igama lakhe ngoba vele even angaze afike khona ngale lagu like khathesi uhambile uye eGhana ma efika eGhana ngasoza kubone konke okwenzakalayo umuntu aseluphele uyabelele vele isikhathi sonke.
Kodwa singathini manje ngelizwe elikhanya lingasela muntu olibusayo nangu siyabona uyabuya kwamahola amalutshwana ahambe abasekeli bakhe uthi kabathembi singathini man
lifili ilizwe leli ungase linje ungabona ilizwe selikusimo esinjengaleso okokuthi le khanda kalisakwazi ukwenzakala nje lemsileni konke konakele kutho ukuthi ilizwe selifile liwohlokile obekusele ngakuyenzeka bekuzafuneka ukuthi ngakuba le opposition eqinileyo engakwanisa ukuthi iwine ama-elections alandelayo ngoba nxa kungenzakalanga lokhu kutho ukuthi izani izarigrupha futhi yona yodwa yenze esingathi ngesilungu yiku-recapture i-power because eqinisweni elikhona kathesi kule confusion kuzano ilizwe nalo lile confusion ngokunjalo ungakhohlwa phela ngesilungu abathi when a fish begins to rot it usually starts with the head.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebilitani.
Kulife Talk namuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Robert Mugabe osetshona ebhoda ngamazwe yena uZulu weZimbabwe ebhekane lenhlupho ezinengi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalwa zemingcele yele-Pakistan lamanye amazwe ikakhulu ele-Afghanistan.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International isisole kakhulu ukukhula komkhuba wencindezelo ukwethusela ukucithwa kwelungelo lokutshengisela lelungelo lokwethula imibono emazweni awezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Umqondisi walenhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Depros Mutjena, utsho lokhu eJohannesburg ngesikhathi esethula umbiko walenhlanganiso oka-2016. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lumbiko lesihloko esithi umumo wezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi 2016 umnyaka obeloncindezelo olukhulu emazweni amanengi. Ukwenqatshelwa lokuchithwa ngocuku kokutshengisela kusemthethweni eZimbabwe kanye lokubotshwa mahlana kwalabo abafuna uhulumende abuse ngcono ngezinye zezinto lenhlanganiso ethi luncindezelo olukhulu olube khona ngo-2016. Ukubotshwa kwamfundisi Ivan Mawarire ngamacala okuzibazela ngenye izinto lenhlanganiso ethi zikhomisa sobala ukuthi awahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Umnumzana Mutjena uxwayisa ngelithi uma umkhuba wokubotshwa okutshayo nokuvinjwa kwenkululeko yabangahambisani lohulumende eZimbabwe kungaphelanga kuzenza impilo yabantu ibenzima kakhulu lonyaka ngesikhathi Zimbabwe ilungiselela ukhetho.
With politicians increasingly
lesi sikhathi abazombusazwe bezimisela ukuncindezela amalungelo oluntu sekuqakathekile ukuthi abantu basukume bavikele amalungelo oluntu. Ohulumende bethu bengaqhubeka besenza kube licala ukulwela ilungelo lakho lokuncindezela ilungelo lenkululeko, impumela yakhona izabambi kakhulu.
Kayisiyo yodwa iZimbabwe etheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu. Amapholisa eSouth Africa asolwa ngokuqinisa kakhulu isandla ekuchitheni ukutshengisela obekukhona, kanti njalo lokuthi kulabantu abedlula amakhulu amathathu abafele ezandleni zamapholisa. Ele Angola lona letheswa umlando wokubopha labo abangavumelani lohulumende nokusebenzisa umthetho ubancindezela. IMozambique yona isolwa ngokubulawa kwababotshelwa ukuvukela umbuso kungalandelwanga umthetho. IDRC isolwe ngokubopha abaphikisana lohulumende, kanti iSwaziland yona yetheswa umlando wokusebenzisa imithetho yoncindezelo. Ubona ngezocwaningo enhlanganisweni Amnesty International ezansi yezwekazi le-Africa, umnumzana Net Sanet Belay uthi loba kunjalo bathokoziswa ukuthi ngo-2016 kube nenhlanganiso zikaZulu eziningi ezifana leTajamuka leThis Flag ezibonakale zisukuma ziphikisana lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
From fees must fall here in South Africa to the pro-demo.
Kusukela ekutshengiseleni kwezifundi kwele South Africa kusiyafika ekulweleni inkululeko kwabantu baseGambia, abantu sebezimisele ukuphikisana lokwenqabelwa kokutshengisela okusemthethweni kungakhathalekile ukuthi bahlukumezwa ngamapholisa. Leli nyathelo lokusukuma ngesibindi abantu bephikisana lokwephulwa kwamalungelo yinto epha ithemba elikhulu ikusasa lezwekazi le-Afrika.
Umutshena yena uxwayisa uhulumende be-Afrika ukuthi bekele ukuthwalisa nzima abantu abakhonona ngezimo ezemazweni kodwa bachithe isikhathi belungisa okuhluphayo.
Our regions are failing to deliver on the economic front.
Izwekazi lehluleka ukuthuthukisa umnotho. Sizwekazi elilezenjiwayo zemvelo eziningi kodwa kayikho intuthuko empilweni yabantu. Izwekazi elilabantu abanganakwayo elentsha engelamsebenzi.
Lombiko ogoqela amazwe edlula ikhulu lengxenye ukhuthaza uzulu emhlabeni jikelele ukuthi aphikisane laloba yuphi umkhuba ohlose unyathelela phansi amalungelo akhe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu isiphathamandla sogatsha lokwethulwa kwembiko lezokusakaza umnumzana George Charamba. Kulandela imbiko ayethule sithi inengi labafuna ukuthi umphakathi aphiwe imvume yokusakaza endaweni ahlala kuzo ngabantu abalenjongo zombusazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zithi inkulumo kamnumzana Charamba ikhombisa sobala ukuthi uhulumende akazwisisi isisekelo sombuso esiphuzulu ilungelo lenkululeko egcweleyo ekuthulweni lokutholweni kwemibiko. Umnumzana Charamba utshela bezindaba ukuthi inkuthazo yokuthi kwethulwe imisakazo yomphakathi ivela kwabalenjongo zombusazwe. Uthe kwamanje uhulumende akasiboni isizathu saleyo nkuthazo ngoba indawo eziningi elizweni sezile misakazo ezimeleyo. Le yinto esisolo kakhulu zintatheli zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa. Intatheli lezithi uhulumende kufanele abe lamahloni ngokuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesithupha iZimbabwe ithulwe zibuze. Ngayela ngitsho lokodwa umsakazo womphakathi kodwa ele South Africa elikhululeke eminyakeni engamachumi amabili adluleyo. Sele misakazo yomphakathi ephosifike amakhulu amabili. Intatheli zindaba ezimeleyo uStanley Karombo uthi embusweni okhululekileyo ngakusomsebenzi kahulumende ukukhetha ukuthi ngubani olelungelo lokwethula imibiko loba kuthola imibiko ngenkululeko. Ngakwelinye icele umhleli wephephandaba lebulenjini ele Southern Times News umxolisi Ncube uthi akumangalisi ukuthi uthole uhulumende weZimbabwe engayangeki ngokuthi akulamsakazo womphakathi elizweni jikelele.
Lokhu kusibonisa ukwehlukana kwembuso emibili owaseZimbabwe loseSouth Africa. Umbuso waseSouth Africa lanxa usasemncane ngumbuso okhangelele izidingo zabantu. Ngumbuso waziyo ukuthi abantu ukuze bahlale besazi okwenzakala elizweni kumele banikezwe imsakazo eminingi ehlukeneyo ezawanikeza imbono ehlukeneyo kungabe ngumbono owodwa njengalokho esikubona kusenzakala eZimbabwe.
Enye ndalo intatheli ezimeleyo uNdumiso Mlilo uthi kuyamangalisa ukuthi kubonakale uhulumende cabanga ukuthi kuyingozi ukuthi umphakathi azitholele umsakazo owethula indaba eziphathelane laye.
Ama-community radio stations anceda ukuthiwa economic development. Uyathola ukuthi abantu ababehlala esigabeni bakhona ukufunda indaba ezithile, kungabe kuyikumemetheka komkhuhlane, kungabe kuyizikhathi ze-drought njengoba nje kula amanzi manje izulu lisina likhukula abantu. Bakhona ukuthi bafundiswe ngendlela zokuzithuthukisa, bafundiswe ngendlela zokuthi bayenze imali ama-income generating projects.
Umxolisi yena uthi kuyacaca ukuthi kungani uhulumende sesaba ukuthi umphakathi athole imibiko ngokukhululeka.
Silo hulumende olezinto eziningi ofuna ukuthi azifihle zingafinyeleli ebantwini. Kungakho uyabona ukuthi anganikeza abantu ikakhulu abangayisibo beqembu elibusayo leZANU PF kuzaba lemibiko eminingi ephumayo iphumele ebantwini igcine siyafinyelela ebantwini bagcine sebebona ezinye izinto uhulumende angathandi ukuthi bazibone bagcine sebevotea ngezindlela ezingayisizo ezithandwayo uhulumende lo okhona.
Loba iZimbabwe sile minyaka engamashumi amathathu lesithupha ithole zibuse kule msakazo kaZulu eyisithupha kuphela loba nje yonke ilawulwa iZBC. Imsakazo ezimele yona iyisitshiyagalombili loba nje kule nsolo yokuthi iningi layo ilawulwa ngabakubandla elibusayo. Akusakhulunywa-ke imsakazo yomphakathi njengoba kungela ngitsho lowodwa osebenza ngokusemthethweni loba nje sedlula amashumi amathathu ezimiseleyo ukuqala kusebenza nxa ingaphiwa imvumo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo wemukelwe ngezandla zombili ngabalandeli beqembu leHighlanders umgadli obedlalela iqembu leDynamos uRodrick Mutuma. Intathele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umgadli omutsha weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma uphenduke umlamulankunzi ngesonto emini ngemva kokudluliselwa phambili komdlalo obekumele ube phakathi weqembu leBhoso lePower Dynamos laseZambia. Lokhu ngemva kokuba abalandeli beqembu leHighlanders sebetshinga bethi kabangeke basuke enkundleni eluveve lomdlalo ungadlalwanga ngoba izulu okuyilo elidale ukuba lomdlalo udluliselwe phambili beselimile ukuna ngesikhathi kutshaya ihola lesithathu emini. Iziphathamandla zeqembu leBhoso zithe zisizwa abalandeli bememeza igama likaMtuma zahle zamtshayela ucingo lomgadli obevele esesukile enkundleni ndawonye labanye bakhe zathi kaphenduki ezohlangana labalandeli. Kuthe esephendukile wethulwa kibo abalandeli bamjabulela kakhulu qede baphuma ngokuthula enkundleni baphindela emakhaya. Omunye wabadlali beqembu leHighlanders uRaman Kutsanzira uthi uMtuma ulakho ukudlala indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leHighlanders lonyaka.
So far wenza kuhle training. It's up to the coaches. Mina njengoba as a player ngiyakudlala la. Angayeda something. He's a good player.
Lo mdlalo ubekumele udlalwe phakathi kweqembu leHighlanders lePower Dynamos ngesonto ubusuhlelwe ukuba udlalwe ngolwesibili khona njalo enkundleni yeluveve ngehola lesithathu emini kodwa usuphinde wadluliselwa phambili njengoba izulu liqhubekela phambili liwohloka okutsho ukuba isimo senkundla yeluveve besivele sesifana lexhaphozi sesisibi ngamandla. Ensukwini ezedluleyo umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHighlanders leFC Platinum wenkezo yeZN Commanders Charities enkundleni Baba Fields odluliselwe phambili ngoba inkundla siyaphenduka ixhaphozi ngenxa yezulu likazamcolo. Ngomgqibelo kodwa iqembu leChicken Inland elisekungqikilana leqembu lePower Dynamos enkundleni eluveve emdlalweni obungane wona ophelezi ngutshiki lobhanqa 1-1. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Incwadencane ingoma kaZahara ehamba lo George Mnetsi besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Uhulumende sevumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabhonasi anyakenye.
Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai ugqiba uhlelo lwakhe lokukhulumisana lozulu ezabelweni zelizwe.
Twakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.